Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Ukutshengisela kwabebandla leMthwakazi Republic Party kungene kusuku lwesibili namhlanje esitolo esikhulu eseTM Pick n Pay Hypermarket kobulawayo njalo kubikwa sekubotshwe abambalwa. Ukudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers uqalisa namhlanje amabandla ezombusazwe aphikisayo ekhala ngokuthi isikhathi esibikwa ngabe commission ASEC sokuqhubeka kwalomsebenzi side kakhulu njalo siduzane lokhetho. Kuhlelwe lapho esikhangela ngembali yalabo abancintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Namhlanje sikhangela imbali yomkhokheli webandla eliphikisayo ele National People's Party, NPP, uNkosikazi Joyce Mjuru owaxotshwa ebandleni ele ZANU-PF. Kuhlelo uza Friday, namhlanje silomhlabeleli wengoma zokholo uFidus Sibanda ehamba leqembu lakhe leOfakazi Gospel Group. Ku-Live Talk lamhla sikhangela ukuqala kokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers lapho okubizwe amabandla ezombusazwe ukuthi azobona lokhu kusenziwa. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelanjini yokuzilibazisa. Ekhasini lethu ele-VOA Ndebele lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.